Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Namukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 11 kuNtulikazi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inani labantu asebevulewe ligcikwane le COVID-19 elizweni sebelichumilane 14 kulandela ukubhubha kwesifazana obeleminyaka engamachumi ayisithupha lantathu emathebeleleni North. Izakhamizi zakobulawayo zithwala nzima namuhla ngenxa yokuswelakala kwamabhasi kanye lamakhombi enkampani yezokho aya edolobheni.
Sagcina nje sibuthana siba baningi, saquma ngenyawo sibuya enkulumane. Lamhlanje ekuseni savuka futhi aswelakala amabhasi kungela ngijoyine yodwa. Lapho abantu bethu ma-private ade bekhona bebesithi 50 pound, kodwa i-50 pound yankhona zwagada kangaki.
Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-1893 Mthwakazi Restoration Movement namuhla yabele abantu emagwegwe leluveve amanzi okusebenzisa.
So sikubone njengangumthwakazi ukuthi sihlanganelane labantu bakobulawayo sizama ukudinga amanzi angcono, sihlanganisisebenzisana ne-City Council siyedonethela abantu labe-health organization, ngoba ngeke sikwenze lokhu singela abantu be-health organization.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inani labantu asebebulewe ligcikwane le-COVID-19 elizweni sebelichumilane i-14 kulandela ukubhubha kwesifazana obeleminyaka engamachumi ayisithupha lantathu 63 emathebeleleni North, ukutsho ugatsha lwezempilakahle embikweni eliwethule izolo ntambama. Luqhubekelwa thi asebetholakale belegcikwane leli sebengamakhulu ayisithiyagalolunye lamachumi amane lambili i-942 kulandela abalichumi lasithupha abatholakale belegcikwane leli ngemva kokuhlolwa. Phakathi kwabo abavela iSouth Africa bayisikhombisa, oyedwa ubevela kweleBotswana, abayisikhombisa bebevele bengabaphakathi kwelizwe. Izakhamizi zakobulawayo zithwala nzima namuhla ngenxa yokuswela amabhasi kanye lamakhombi enkampani yezokho aya edolobheni. Ubathabile Masoko sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umnumzana Atlas Moyo ongumqondisi wenhlanganiso yezimota zokuhambisa eYehova Mbayiwa uthi uzwa ubuhlungu uma izakhamuzi ziswela imota zokugada. Uthela nxa amafutha ezimota engatholakali emagalajini, bona bebesenza icebo lokuba bathenge ezitaladeni ukuze uZulu athole imota zokugada. Umnumzana Lindani Dawu, umhlali wakobulawayo, uthi kungcono uhulumende avumele abanye abasebenza ukuthwala abantu ukwenzela ukuthi isimo lesi sibe ngcono.
Udaba lwe-transport seluhluphile kakhulu, wonke amarodi akula mabhasi, sazi kumbe indaba yefiweli kumbe basitrayikile njalo. Maybe nxa uhulumende engakhonsida ukuthi amakhombisi wonke lana amanye ebuyele ekwane ekusuke ukuthi eJove wenxa sikhangela even lawo la amazwe kukhombi lamazwe kubhasi ajovayo kathi sakusela i-social distancing eyayikhona kuqalisa abe gcwele pampam abantu beminyezeleni ngemali ayinini kuyabe ungayenzi vele. So indaba ye-social distancing vele lapha ingathi ayisebenzi, kodwa ukuze kuxazulwe le ndaba ama-private operators lawa avunyelwe ukuthi engene emgwaqweni yancedise ethwala abantu, ngoba kathesi nxa bethwala abantu ngekho emthethweni babhadalisa imali ezinzima ngoba bathi babebalekela amapolisa.
Umnumzana Ronald Khumalo laye ongumhlali wakobulawayo uthi mhlawumbe abasebenza ezukho bakhalele umsebenzi kumbe kusilele amafutha ezimota.
Kunzima ngoba la kuma roadblock imali idlula khonapho, nxa ngumuntu uthwele abantu asikabe kuthonisisa ukuthi waye kuthwele abantu abantu abala social distancing even uma lihlezi ziba lutshwana abangafuni ukuthi izimoto zithwala abantu kodwa izibuko iziphatha kabi kakhulu ngoba kunje bese mina njengami ngokhile ngisukise lapho ekade ngisiya khona akula moto emgwaqweni lama private cars bayesaba ukuthwala besaba amapolisa not even bus eyi-1 efikile silindile amabhasi for long hours sezasuka e-bus stop sesibuyela ezindlini sibona amabhasi angikhona kabuye
unkosikazi Nozithelo Masuku uthi inkampani yezupho ihlukumeza abantu ngendaba yama-tap card akhe ngoba abangelayo balinda kuze kube sebusuku
kweleka babisele nje amakhome ngoba khathesi uhulumende eqiniswe nehluleka ubozupho akula social distancing eyenzakalayo akulani kakubiselwa amakhombi nje isikhoma somuntu sizikhulume ukuthi umuntu uyagada uzukho ngale kumbe uyazigadela ikhombi ngoba athese emabhasini sabe siminyene kusiba lo msindo wama-tap card la adalwayo ngoba oyabe phethe i-cash ungelalo tap card lawo ozopho vele ugada ebusuku so khathesi wamalanga nalawo I think kukhanyile nje ukuthi uhulumende kakwanisi lapha baye besithi 10 rand 50 cents yes uyagada uthini but nxa sulo muntu wakho esibhedlela omele uyembona kula ngenye indlela
umnumzana Ndumiso Chabalala uthi abezimota babhadalisa imali engamabhondi angama-50 njalo limali ngeke umuntu ayenelise ukugada aphinde ngayo
izolo sihambe elayinini yebhasi uzuko sizitshela ukuthi sizathola i-transport kodwa sayiswela sisuka emsebenzini sama from 4 kwaze kwayabamba abo 6 sagcina nje sibuthana sibabaningi saquma ngenyawo sibuya enkulumane lamhlanje ekuseni savuka futhi aswelakala amabhasi kungela ngisho yona eyodwa lapho abantu bethu ma-private ade bekhona bebesithi 50 pound kodwa i-50 pound yangikhona zwagada kangaki ngoba lamuhla ekuseni ngigade ngayo i-50 pound esemsebenzini ngoba bengifunakala emsebenzini kodwa ngeholo langikhona ngiyeke ugade nge-50 uphinde
umnumzana Gift Rukweza oyisikhulumeli sezupho kobulawayo utshele i-Studio 7 ukuthi ngakho emsebenzini ngakho wedlulisela imibuzo komunye oyisiphathamandla salinkampani umnumzana Tinei Rwasoka ongazange adobhe ucingo lapho i-Studio 7 izama ukuzwa imbono yabo ngalolu daba amagalaji amaningi ngilamhla kanye lalapho amabhasi enkampani kaZupco anatha khona amafutha abewome qha okusuke kwabangela ukusilela kwezimota ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku
Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-1893 Mthwakazi Restoration Movement namuhla yabele abantu emagwegwe leluveve kobulawayo amanzi kulandela ukuqhamuka komkhuhlane wesihudo kuleli dolobho ngenyanga edluleyo obikwa ubangelwe ngamanzi angahlanzekanga okuningi ngalolu daba asikuzweni kwingxoxo esiyiqhubele isiphathamandla salinhlanganiso unkosazana Shaleni Buhlebethu Ndlovu
njengenhlanganiso ye-1893 Mthwakazi Restoration Movement siyinhlanganiso ekhangelele abantu bomthwakazi sikubone kuso kuludubu kakhulu indaba yamanzi elokishini emalokishini akobulawayo uthole ukuthi abanye sebelabo 2 weeks bengathola amanzi iluveve njengayo they've been getting contaminated water sekulama sokuze kwafa abantu abafika inumber 8 abantu abangu-13 so sikubone njengangumthwakazi ukuthi sihlanganelane labantu bakobulawayo sizama ukudinga amanzi angcono sihlanganisisebenzisana le city council siye donethela abantu labe health organization ngoba ngeke sikwenze lokho singela abantu be health organization ukuthi sihlanganelane ndawonye sizama ukuthi sithole amanzi a health siye donethela indawo zombili siye donethela abantu laba ukuze bethole amanzi ahlanzekileyo bengakungabi kulokho kusiba labantu abagulayo emphakathini wethu njengesizukulwane sakobulawayo
uncedo lolu olwamanzi liluthethe ngaphi luncedo oluzafinyelela abantu abangaki lizaqhubeka ngalo yini kumalanga azayo kumbe bekungwalamhla kodwa
uncedo lolo sizobesebenzisana le city council labayela be-health sisebenzise bona sizathola amanzi kuma-boreholes sisebenzisa ama-bowls abo ukuthi siyedonethela abantu 18,000 liters per ilokishi njalo uncedo lolu asilukhankaselanga kuphela ukuthi sikhangele imagwegwe leluveve kuphela kodwa sikhangelele ukuthi sikhangele indawo zonke ezile shortage yamanzi ukuthi sibasize ngoba amanzi ayimpilo kakhulu emphakathini yikho ke ayisikho umsebenzi wanamhla kuphela kodwa khangelele ukuthi siqhubeke sisiyaphambili size sithole isolution yokuthi sithole amanzi aclean emendaweni njengabo Luvivi siphinde njalo sithole amanzi aclean azatholakala azatholwa ngumphakathi wonke endaweni yakobulawayo.
Abantu balamukele njani lolu sizo?
Umphakathi ulamukelele kuhle lolu sizo ngoba abantu bese bekhathele ngayo sibili indaba yamanzi leyo. Bajabulile ukuthi labo balala belamanzi ahlanzekileyo bengelavalo ukuthi bavuka kusasa abantwana begula kumbe abantu befile.
Lo nkosazana Shalin ubuhle bethu Ndlovu isiphatha amandla senhlanganiso elwela ilungelo loluntu A1893 Mthwakazi Restoration Movement sixoxela ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela nampawa fumembu.
Izakhamizi zemaphandleni zithi sezidlela evalweni kulandela ukuqonga kwenani lalabo asebebulewe ligcikwane le-coronavirus kuleli kumbe abafunyana belalo. Okwethusa abaningi ukuthi inani lalabo ababaleka kuma-quarantine centers lalo liyakhuphuka okufaka abaningi engozini. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inani lalabo asebetholakale beligciwane le-coronavirus esabelweni sezansi emandebeleni ligonge lisuka kumathuma esiyangalombili 90 ngomgqibelo odlulileyo lisiya kwabalikhulu lamathuma amahlanu lane 151 izolo. Osekuthiye izakhamizi kulesi sabelo zitshaya luvalo imbiko eveza ukuthi izizalwane zakuleli ezivela kwamanye amazwe ezikuma-quarantine centers lapho kuhlolwa abantu ukuthi bengabe belegciwane leli ziyabaleka kulezi ndawo ngoba zingaphathwanga kuhle okulakho ukumemethekisa i-coronavirus. Kuyona leviki sebefika phose amathuma amathathu asebebaleke kuma-quarantine centers abazisa i-Bedbridge, iBangane, seFlabusi kanye nesikhoveni esigodini. Ababaleke e-Bedbridge balithumelane njalo bonke babikwa betholakale belegciwane le-coronavirus ngabantu abakade besemajele kwele South Africa bengakaphendukiswa ekhaya. Umnumzana Ntando Ndlela isakhamuzi eFlabusi njalo uthi bahlalele evalweni ngalolu daba.
Kuyasethisa kakhulu ngoba sisinanzelela kuba kufaka kanganani impilo zabantu engozini. Abantu laba balezi zathu zokuthi babalekela nxa kubaleka ngabo kuyinto engakhonhle. Kodwa okokuqala sithole imbiko yokuthi abantu laba batholi kudla okwaneleyo njalo kwesinye isikhathi bayahlala insuku ezimbalwa, insuku eziningi kakhulu bekhonapho bengathestwa kugcina lolo mkhuhlane sethele abanye abangela mkhuhlane.
Amazwi akasekelwe ngumnumzana Mthulisi Chabangu oyisakhamuzi esitezi odwa uhulumende kumele athathe amanyathelo aqinileyo ekuliseni leli gciwane.
Ngendlela inani elokhu likhuphuka ngakhona sokusenza sihlalele evalweni njalo into emangalisayo ukuthi amabhoda kuthiwa amabhoda avaliwe kodwa abantu bayachaphuza kuthiwa abantu abangaka bavele ababanjwe bavelela ngaphandle kwamazwi bese kusinika umbuzo ukuthi kathi pho abantu laba badlula ngani. So sifisa ukuthi ngawo uhulumende uyathatha amanyathelo abanzi ukukhangelene emngceleni njalo bavalelwe kuma-quarantine centers bangaphumeli ngaphandle ngoba bazenza sibhubhe ngayenalo umbhuqazi.
Unkosikazi Sibusiso Mpala othuzululaye kumele athathe amanyathelo okuthi azivikele kuleli gciwane.
Siyacela ukuthi ngawo uhulumende uyangenela engavula amabhoda ngoba anxa evula amabhoda abantu bengena uba mnengi kakhulu memetheke ngamandla labantu aqonqosela ukuthi abantu kabahlale ndawonye bengahambahambi ama-distance i-1 meter 1 meter apart ngomuntu kwenzakale khonokho abantu bakulandele lama maski njengoba kuthiwa lapho esihamba khona singachiya ama maski.
Abebuto kanye lamapholisa kubeba besithi okudala ukuthi abantu babaleka kulezi ndawo yikuthi kazivalekanga kuhle njalo bona kabalazo impahla zokuzivikela okudala ukuthi kube nzima kubo ukuxhotshisana lalabo ababalekayo. Ekhuluma emhlanganweni oqhutshwa ngolwesithathu eGwanda ngokulwisana lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus, uLieutenant Melissa Mandushke owebutho uthi akuna okudala ukuthi abantu bebaleke yikuhlanganiswa kwalabo abalegciwane labangelalo. Uthi njalo ababalekayo bethusela bezomvikela ngokuba khwehlelela xa bebaqhothanisa, okudala ukuthi badedele emuva ngoba bengelazo impahla ezokuzivikela. Ekhuluma emhlanganweni webandla leZANU-PF wePolitiburo esikolweni eHarare izolo, umongameli Emmerson Mnangagwa uthe sokufanele ukuqiniswa imigoqo yohlelo lwe-lockdown kanye nezokuhlola uzulu igciwane le-coronavirus ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwalo elizweni. Kusenjalo umphakathi kulesi sabelo useveze imibono ethiyeneyo ngomthetho uhulumente afuna ukuwubumba okuhlolwa okubhalwa ngozulu ebulenjini owe-Cyber Security and Data Protection Bill. UNkosazana Linda Mpofu, umqoqo wenhlelo zenhlanganiso ye-Community Youth Development Trust, CYDT, uthi kukhona ongaqondanga ngalo mthetho.
Section 5 and 7 isifiso sami ukuthi kube le ama separate independent bodies, kube labe cyber security labe data protection, and then iParliament iyenze umsebenzi wabo wokuba le oversight role. Nxa sisenza ithetho enje, ngilesifiso sokuthi sidinge ama best practices kwenzela ukuthi lathi singagudluki kulokho okwenziwa umhlaba wonke.
Kodwa uMnumzana Malaki Nkomo olilunga lebandla leZANU-PF uthi kuqondile ukuthi ube khona lomthetho.
Sibonile thina umhlaba wonke ukuthi information lepho ngihamba nje kuphela ingazange ilandelelwe. Iba lakho ukuthi kube lokuguqulwa kwahulumende lokuthi nje kwahulumende lokuhlukuluzwa kwempilo zabantu. Ngoba lami nginjenje angeke ngifune mina ukuthi yami impilo iphongu chaywa nje umhlaba wonke kungela bufakazi, kungela zizathu, kungela mvumo yami. So ngaleyo ndlela iParliament ihambali phambili liyebhalisisa leli bhili, mina ngiyalisekela.
UMnumzana Albert Ngulube olilunga lekomiti edalele ePhalamende ebona ngokuhanjiswa kwembiko uvumele ukuthi iPhalamende yenze iphutha ngokubhala lomthetho ngesiNgisi kuphela okudala ukuthi iningi lingawuzwisisi. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ngulube.
Siyabonga Albert. Luyalandela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lingali tshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Greta Vodloza Sibanda, ingcwethi kwezamasiko.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Salibonani baba Gande, salibonani balaleli bonke, mthakazi omuhle. Ngiyabonga ithuba lelo ninikeze lona babukanti.
Ungasitshela ngamafitshane ukuthi ubona njani udaba lolu olwesithombe sikambuya nehanda ukuthi wasizafakwa eHarare?
Baba Gande, ngiyabonga kakhulu njalo ngiyabonga abalaleli. Kuqakathekile ukuthi khona izimbali zethu sizigcine. Kuqakathekile ukuthi khona sihloniphe amakhosi ethu. Nxa labo behlonipha amakhosi akiwo khona lekibo, hayi sabakwenze khona lekibo. Kanti ke lathi ngapha lathi kumele sihloniphe wethu amakhosi.
Kodwa bona labo abafuna ukufaka isithombe bathi bona yikulondoloza imbali yesizwe. Wena uthini ngalokho?
Umbuya nehanda eHarare baba Gande uyisikhonkwane. Umbuya nehanda eMashonaland ulidlozi. Umbuya nehanda eMashonaland uyinkokheli. Yikho ke nxa ngithi ngiyakhangela ngibona kuqondile kubo ukuthi khona bambeke abe yisikhumbuzo ukuze izinto zabo zibahambele kahle, ngoba ngathisa izinto zabo zibamelanga kahle. Yikho ke balokucabangela ukuthi khona nxa bengenza lokho funa izinto zabo zibahambele kahle.
Asithi bafuna ukwenza lokho ngesinye isikhathi ilizwe lingamanga ngendlela eliyo nakathesi imali ikhona lokunye konke kukulungile. Kuyabe kulungile na ukuthi kufakwe isithombe sikambuya nehanda eHarare njengoba kulesithombe sika mnumzana Joshua Nkomo kobulawayo?
Iye, kuliqiniso sibili njengoba nangitshilo nje phezulu ukuthi khona ulwana umuntu kubo ube isikhonkwane, kubo ube lidlozi. Ikho ke ngalokho ke nxa bembeka vele bona bathi balondoloza bona ngokwabo, balondoloza imbali yabo, bahlonipha amakhosi abo, bahlonipha izinkokheli zabo, bahlonipha abelaphi babo. Ikho ke nxa ngikhangele ngibona kuyindlela yokumhlonipha kubo bona khona ngale, ngoba kubo khona ngale ube inkokheli ebaluleke kakhulu lapho konke abakwenzayo bathi bona bancediswa nguye.
Ungavalelisa abalaleli?
Khona kande nje kubi kathesi ekutheni nje isizwe ngasimanga kuhle, kodwa njengoba nanitshilwe ukuthi khona abantu laba bona balala ukholo lwabo, bayakuzwisisa ukuthi khona lo muntu nguye ongabakhokhelela, nguye ongabavula ingqondo, nguye ongabavula amehlo. Empeleni izinto zonke zilungile, kuqondile ukuthi mambeke lowo muntu, ngoba kibo lowo muntu usho impilo yabo, kibo lowo muntu usho indlela, kibo lowo muntu uyinkokheli. Ikho ke ngalokho ke nxa bemfaka laphana ukuthi khona babe bembona, babe bekhumbuzana, ngibona mina ngokwesintu babe benze into eqondileyo sibili, ikakhulukazi nxa ilizwe limi kahle, ilizwe lile mali, ilizwe lihlezi kahle. Kungaba kuhle kakhulu ukuthi khona babeke umprofita wabo, babeke induna yabo, babeke ikhosi labo, babeke isikhonkwanisa.
Lo-ke bekungumnumzana Vodloza Greta Sibanda ebesixoxa naye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilani
le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxa lo Nkosazana Magodonga Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise. Sicubungula udaba lokuvulwa kwesikolo ngesikhathi inani labantu abahlaselwa ligcikwane le-COVID-19 likhuphuka.
Inhlanganiso ye-WOZA njengehlanganiso evele ilwela amalungelo lonke, ikakhulukazi ilungelo lezemfundo, besikhankasela kakhulu ukuthi ukuvulwa kwezikolo kungaqakathekisi ukuthi khona abantwana kumele bavule, singakhangeli amalanga, kodwa sikhangele ukuthi kumumo esikuwo we-COVID-19 kungabe konke kumi ngomumo yini ukuthi abantwana bafunde. Lapho abazafundela khona, izindlu zangkhona, ama-classrooms ayenela yini, inani labantwana lirejistiwe ukuze kube le-social distancing emaklasini, okufunda amabhuku kukhona na, izindlu zabo zihlanzekile na. Kumele kube ngumlando kahulumende ukuthi unike okulungisela amamaski, ama-sanitizers, ufumigator izindlu zokufundela, konke nje okumele okudingakala ukuthi nxa sithi under COVID-19 kuyafundwa kube khona. Njalo lokuthi lona igcikwane le-corona lingaphi, lisithinta njani okwakathesi, ngoba uhulumende kathi singeke athi uyavula isikolo akhangelele ukuthi khona abazali bazaqhubeka bebhadala indleko zesikolo. Kumele uhulumende akunanzele ukuthi umumo esikuwo utshengisele ukuthi khona abazali ba-under lockdown. Isihlobo athi se-South Africa phandle kwelizwe zibuyile emakhaya lazo, kumbe zi-lockdown khona ngala zasebenzi. So imali leyo yathi incedisa kakhulu ezikolweni evela kuhlobo abazali abangaphandle kwamazwe kayisekho. Imali kade ivela kwi-informal trading kayisekho, ngoba abantu bahlezi ezindlini bacathele igcikwane. So uhulumende kumele abe nxa izikolo zithi ziyavulwa abe nguye lo mlando othwala yonke into. Nxa udeclare isehlakalo national disaster kumele ukuthi ukuthona uthwala umlando njengokhulumende umnumzana umathema kumele unanzele ukuthi khona kule education amendment act eka 2020 ekhuluma ngokuthi i-education sokungiyamahala iyatsho lokuthi state funded education is ECD to form 4
lakhuluma la yini uhulumende njalo ukukhona okunye likwenzayo ukuthi abone ukuthi alisuthiseki labazali abasuthiseki ngokuthi izikolo zivulwe kungalungiselelwanga ukulwisana laleli gcikwane kuyini elikwenzayo ukuthi uhulumende awemukele umbiko wenu
okhona siloko sixoxisana labaphathintambo bezabelo esingathi ngama district educational inspectors labo PD njengakathi sikhangela ukuthi kulemhloliso ebibhalwa yabo olevu ibhalwe kwathiwa yonke into imi ngesimo sithetheleli thuba ukuthi silonde uluhlu kade lubekiwe ukuthi yile lokuthi umonitor ukuthi yonke into imi ngesimo sokubhala kodwa sikhangele ukuthi kube lokusilela laphana nalaphana yikho ukuthi ufakazi silabo esizabuthatha emalangeni azayo sibuhambise kuministry siyemtshele ukuthi la announce lezimseke ukuthi lina konke yonke into imi ngomumo kodwa on the ground sithole ama gaps lawa nalawa nalawa and abazali abanye kwezindawo bagcine sebengena endlekweni kundleko zokulungisa lezo ndawo ukuthi abantwana bavala ama exams sihle simazi ukuthi lokho akusoze kwenzakala nxa isikolo zingavulwa ngoba abazali kabalayo leyo mali ukuthi bakwenze so siloluhlu ukuthi simonitor njani kuluhlu vele luvela kwi-World Health Organization ukuthi wena ukuze isikole zivulwe kulama 6 guidelines okumele alandelwe and alandelwe akhangelwa ngezigaba ngezigaba kungani khangela ngezigaba ngezigaba kumele ukuthi senze ukuthi nxa sisithona besithi ngathi iMatopo district iyavula isikolo nxa kungenzakala kube lomnyama ukuthi abantwana besikolo lama-teachers babanjwe ligcikwane le-COVID kule ndawo abangagcina khona balatshwe yini ngoba baseze besusuke kwi-district yabo besiya kwelanisa kwe-district ngenxa yokuthi baza kwenza kube lokuminyana kwezinye isigaba so uluhlu lokulungiselela awutsho ukuthi at national level silungiselele siya ngezigaba ngezigaba uhulumende yinto kumele ayenze naleyo lokho into esixoxisana ngayo kodwa sisathatha leli thuba lama-exams ukuthi la ma-exams ababhaliweyo abafosiweyo bekungalungiselelwanga into efosiweyo so ngokuvula kwesikolo asezekwenzakale so sisalindisa ama-exams aphele sesesiqalisa umkhankaso wokuthi sibayingile silobufakazi obugcweleyo
leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Magodonga Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise
nanko umculo abafana bakagodlwayo
Joshua Nkomo Kabulo Anongolo Aramasase Lathela Zimbuke Ikumbe sethula bethuki Bageza ngochapho Abanye begeza ngamanzi Uzensundi abensundu Qali wesiziba saseRhodesia Undiyamanje vele Eyakhupha abamhlophe esizibeni Zavula ukudela inkabi zasidunga Bhulugwe lendoda eyodwa Elikhowa lishumi lamadoda Ijubeli mtope, elakisi jere, washali mfumbazana, wenowe mpumkoji, wanga utalam, wafilinkunda, wafileli zikau, wafishumbina wasentumbane, veta selimanzi, abayebe ufula, ilo mileyo, una unanga, ya mtazana kwa isuye, ufuzi mabepeche, ufuzi mwayo, famili mafazi la pezulu, kantuse mtudo mponjane, waye zizeni, umahamba yetu ale,
singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela izakhamizi zakobulawayo zithwale nzima namuhla ngenxa yokuswela amabhasi kanye lamakhombi enkampani yeZobco aya edolobheni inhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-1893 Mthwakazi Restoration Movement namhla yabele abantu emagwegwele luveve amanzi. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7 p.m. kusvika na7